Zika disenda baku VOA Ndebele. Vuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazi we-Studio 7 namhla ngolwesithathu mhla ka-12 Nhlangula 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi namhla bazavalelisa umoyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Java eHarare. Amapolisa ensida abikwa edinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezatshiywa ngumoyi uDumiso Dabengwa ezandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation.
Abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-history ye-Zipa. So kulo mkhumbulo ukuthi mina nginama-documents athize engiwagcinileyo, so mhlawumbe wawafunayo.
Abalimi bakhala ngentengo yokudla kwenkomo.
Sibiza kakhulu, abaningi bayithengisa 9 years, 10 years, but abantu lapha sinasebenzisa amabhondi.
Uzulu wethula okutshiyeneyo ngokwenzakala kweleZimbabwe.
I-government siyacela ukuthi please ayikibe concerned nge-welfare for the elderly people, ama-pensioners. Bebone ukuthi labo bayaphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise.
Lingakhuthwa lihlandla lesithathu lomculo ka-Blessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Uzulu ukhangelelwe ukuthi uzavalelisa umuyi unkosikazi Mbai Tsvangirai Java eHarare namhla eNyaradzo Funeral Parlour. Isidumbu sakhe singakathalithwalelwa elokitshini leGlenview akade eyimele edala lepalamende. Umnumzana Anderson Manyere, umlandeli webandla le-MDC, wazana njalo lomndeni wakotsvangirai uthi kukhangelelwe ukuthi isidumbu sakhe sizathwalelwa njalo esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tsvangirai House singakahanjiswa endlini yakhe. Umoyi uzabekwa kusasa eGlenview Forest kweHarare. Amapolisa ensida abikwa edinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezatshiywa ngumoyi uDumiso Dabengwa zisesandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation. Umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso le okwamanje usebalekile kweleZimbabwe wayephephela kwele-South Africa ulandela ukwethuselwa kwakhe labanye abasebenza labo ngamapolisa ensida. Kubikwa ukuthi uHanana wazondisa iziphathamandla zikahulumende ngombiko owethulwa esililweni sikamuyi lapho wachothuza khona uhulumende obusayo esithi uDabengwa kumele afike lapho aya khona atshele ayisilwa labo ngesikhathi sempi ukuthi ilizwe leZimbabwe selibuswa nzima.
Nxa sikhuluma sondela vele kibo bahle bangena emoteni bahamba. Ngesonto bekule event ekade organizwe ngobabongele sikhonje lama musicians akoBulawayo becelebrate uWabuDabengwa. So ifoundation layibile ibile tent khonapho, bayikhwaba ke bafika khona bazobuza umbuzo ukuthi ngingaphi, udirector wangkhona, ifoundation yenzani, ngibalekeleni, bebuza nje imbuzo abantu kade bekustendiwe. Only point of communication yabakhona.
Libangaki ku-foundation eselicatshile?
Simu-3, ngingathi 4 ngoba unkosikazi wami lo mntwana, ngoba la isebenza sonke nge-programs officer.
Yena usele eZimbabwe?
Yes, and umntwana mncane, so kade ama-passport kwensuku aphuma nzima. Aphuma after 1 year, so umntwana kaka-eyakhe i-passport kayikaphuma.
Licabangela ukuthi kungani belilandela kangaka?
Okwenza ekusikucabangayo ukuthi ngike ngathola ifoni komunye umuntu ngendlela kade bekuza ngayo. Umuntu wakhulu bengane ukuthi yena ungu-journalist, but ngasengisizwa imibuzo yakhe ukuthi hayi, imibuzo le kasoka-journalist, bebuza mayelana lesitshi engasikhulumayo mhlazana abantu bevuthene e-White City esikhumbuzweni sikababuDabengwa ngolwesihlanu. So kule nkulumo ethize engayikhulumayo bona babona ngani ibisana lohulumende sengithanda ukabavukela uhulumende. Lo munye umjournalist uke wazama laye ukuchwayisa ngendlela achwayisisa ngayo, wathola icontact e-State House ukuthi khona lokwana kasanitshelanga. Wathi ukuthi umuntu wakhona uthe yena abantu be-intelligence bafuna ukumbuza imibuzo ethize mayelana nesipeech engasikhulumayo. So mina bengicabanga ukuthi nxa bengidinga akumelanga bangilandele, bebengangani ba-issue kumbe ama-summons kumbe warrant of arrest or anything of that sort, ayikhona ukuthi bangilandele.
Manje nxa wena ukhangele ubona ungani kuyini okungabaphathanga kuhle wena owakukhulumayo?
Yabona into eqakathekile ukuthi ubaba uDabengwa ngisebenzela isikhathi eside, even ngamalanga akho okugcina besisonke, into kade ihamba kizobe eyadlula kizobe ngizazi nokuthi abantu abakade bemgcina njani, bedlelana laye njani, ngiyakwazi. So into enzelwa ngazikhuluma le nto kade sendlizeni kababa uDabengwa ukuthi khathesi kulamasotha, amasosha ake adubula abantu, into zimele bezingamphathi ubaba uDabengwa kule ndaba yegugura hondi, akuxoliswana, akukhanya ukuthi abantu bayangathi laye ubaba uDabengwa njalo behlukuluzwa. Lingakhumbula ilanga eBhalago wakwakhatshwa ngamapholisa. So into enzelwa bengizikhuluma. So lokunye futhi abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-history ye-Zebra. So kulomkhumbulo ukuthi mina ngilama-documents athize engiwagcinileyo, so mhlawumbe wawafunayo.
Ama-documents akhona akhuluma ngani?
Kunakanelwa ukuthi lama-documents akhuluma ngegugura hundi, lama-documents awe-history ye-Zebra. Ungakhumbula sesithole uzibuse uhulumende wokuqala wathatha ama-records wonke awe-Zebra. So bona ngokuzuthi thina siyaqoqa imbali ye-Zebra, nakana ukuthi mhlawumbe amanye ama-documents angikhona asasala ubaba uDabengwa belama-copies yiwe esizawasebenzisa.
Kodwa wona vele akhona yini okweqiniso?
Lokho ngenza-ke ngikuphendule.
Umnumzana Mthulisi Anana, umqondisi weDumiso Dabengwa Foundation, ubexoxa loChris Gande weStudio 7 esendaweni lapho angafunanga ukuthi asitshele ukuthi ungaphi. Kodwa-ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngumnumzana Hanana.
Omunye umuntu uyafuna ukudinga nje amavisa ngento ezingekho engcwabi efuna uzohlala kini khona le emeli ngenxa sefuna uzolijoyina eStudio 7 uzoba ngumsakazi kwerabo abekafuna ukukhuluma amanga odwana sedingwa sokulaloko sodalokwana. Bakhona abaningi ngase bezinto edlula yena abakhuluma idoda ivuka yena kanti uyibona waye bengadinga wayezokudinga yena all of a sudden namuhla. Nxa kuthi wena badinga abendaba angahamanga phela ema-police station angikhona azivake ukuthi nangilapha siboni. Sibona ukuthi bazame njani ngoba mina kangiboni ukuthi kona ngalesi sikhathi kusise lo muntu sibili ongafuna ukuthi abeloke ecazisa abantu ebulala abantu ngenxa yokuthi umuntu utheni ubutheni. Lokwana-ke ngwangabe kungayenzakala maybe ngesikhathi vele esadlulayo lesami, but kulesi sikhathi kathesi and wes international community vele ikhangele kangaka.
Umnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Abalimi bakhala ngokudla kwenkomo osokukhuphuke intengo okumangalisayo. Namhla sixoxa lomnumzana Danishus Mlalazi ofuya inkomo eFort Dickson eInsiza.
Ah, kathesi ya i-feed challenge. Nakwazi isimo esezweni asimanga kuhle, like yonke into iyakhwela, everything is expensive kathesi. Lakho thina as farmers kuphele nzima. Esilesifiso kanti wahulumende kanti uyancedisa even especially lapha imithi lama-dipping chemicals. Abafuyi abaningi balahlekelwe zinkomo eziningi because chemicals, imithi yokudibha inkomo ingathi ayikho endawo yokushota kwe-foreign currency. So ngasingatholi i-assistance on imithi and also on i-feed. I-feed isibiza kakhulu. Abaningi bayithengisa 9 years, 10 years, but abantu lapha sinasebenzisa ama-bond. So suka kube nzima kathesi abantu ku-supplement inkomo zabo. Nezulu lele lingananga, kule drought lonyaka, kule ndlala, amadlelo kawakho. Sibathola ukuthi indawo eziningi kathesi akusela luthi emaplazini utshani. So ama-farmers abantu azalahlekelwa zinkomo. Ngapha lama price okuthengisa inkomo aphansi compared to ama-price e-stock feed. So sekunzimele.
Yes, singathi wena kodwa ngesimo sakho ulenkomo eziningi sibili zingaba ziningi kanganani khona ngalesisa?
Inkomo zami ziningi, I think over 100.
Zimhlobo bani?
Mina mfuye ama-Bremans lama-limousine. Yiwo ama-breed engiwafuyayo, ama-Bremans amhlophe labomvu lama-limousine.
Singathi ke nxa usukhangela khona lapho nxa usuzithengisa inkomo zakho zime njani khona lapho entengweni la?
Ah, kathesa ama prices aphansi especially nxa uhambise ebutcher kumbe la abathi nxa bethenga yaba control market and bapheki price currently ama price aphansi sibili akwenzi, but uma ungachansa lezi ezokufuya ze-breeding amathokazi ungachansa laba abantu angaphandle kwelizwe ama-diaspora yibo abangathi bathenga ngentengo engcono because babethenga ngama-US kumbe ama-rand.
Nxa usithi intengo iphansi singathi i-kilogram liyimalini inkomo ephilayo?
Nga-avarage amaybe ngamabhondi lapha babe currently nxa kungama-commercials la, I think currently bathatha khona la i-price yakhona is ranging between $6 to $7. 6 to 7 bond kumbe yithiwa i-RTGS yakhona le per kg i-live weight yintengo angathi bathenga ngayo, and then nxa siyikhakhasi bathatha ngama-$12 to $13 bond of which must we convert nge US dollar i-price yona le ye-live weight ingaphansi kwe-$1 mase sirate ama-US ingaphansi kwe-$1 because i-US dollar seligijimela ku-9 khonapha seliko-8 ku-parallel market, so uzathola ukuthi inkomo zihamba nge-less than a-dollar i-live weight. Ikathi kudala kungakabi lamabhondi inkomo zasihamba ngama-$60 to $2 a kg i-live weight, but ngesimo esikhona kathesi zihamba nge-less than a-dollar a kg, which means yakhona iphansi kakhulu.
Umnumzana Danisius Mlalazi ufuya inkomo e-Fort Dickson and Caesar esabelweni seMatabeleland South. Sixoxelaye ekobulawayo. Nango kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi inkampani ye-National Blankets isivaliwe ngenxa yokwehluleka ukwenza impahla yokuthengisa eZimbabwe lakwamanye amazwe. Izikliwi eziyisikhombisa zigqekeze endlini kasiphatheleni kobulawayo zatshontsha phose inkulungwane eziyisithupha zamadola emelika kanye le-R33,000 omakhalekhukhwini ababili kanye lezimota ezimbili. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronicle. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe usiqamfundo Paul Mafumo ukuba ngumkhokheli wekholeji lemfundo yaphezulu ele-University of Zimbabwe kulandela ukumiswa umsebenzi kukasiqamfundo Levinyagura wetheswa icala lokuthi wanika unkosikazi Grace Mgabe isicoco se-PhD ongekho emthethweni. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Sokwesikhathi senu okwamanje liyakwazi ukuthi kumele lenzeni. Kumele lisithumezeleke imlayezelo etshiyeneyo WhatsApp kunombolo ethi 012-465-0318. Ake sizwe ukuthi abantu bathini namhlanje.
Salibona abalaleli bomsakazo we-Studio 7 nabasakazi we-Studio 7, Ncube lo okhuluma. Hayi, obasekhaya hayi sokuyahlula. Sesicela amazwe amakhulu asinikeze mhlawumbe iqhinga lokudiliza izani. Ngaphandle kwalokhu sohlupheka sesiyokufa, akukho kuzotshintsha. Bazotshintshana kuhlale lo thina sihlale sihleli phesha kwamanye amazwe singazi nento esiyihlalele. Sesicela amazwe amakhulu asisize.
Ngiyalibingelela lonke elisebenzela i-Studio 7. Ngibingelela labalaleli bonke be-Studio 7. Mina igama lami ngingu-Sithole osekobulawayo. Lamhlanje zathanda ukukhuluma ngodaba olubhlungu udaba lwabadala abaretire ngo-2006 kusiya ku-2008 ababizwa kuthiwa ngamapensioneer. Imali zalaba bantu siyakwazi sonke ukuba ngalesiyana isikhathi kusiwa imali yeZimbabwe. UGideon Gono wayekhupha amazero efaka amazero. Abantu laba okwamanje bahola i-80 RTGS ibond. Abanye bahola 30 RTGS dollars ibond. Pho uhulumende wezano ubona ngani abantu laba baphila njani uma behola imali enje ngesikhathi esibi kangaka, umnotho uwile to 0 degree. Kodwa kuyazakala mhlophe ukuthi iNASA le-Old Mutual balama investment amaningi kakhulu. So why are these organizations paying sick money to these old people? And yet abantu laba abadala laba, they are not exempted from taxes. They are paying taxes like any other citizen in the country. Kodwa ke impilo yabo, they are living a miserable life. Uminister kwe-Labor and Social Welfare is quiet about this issue yama pensioners. Ama members of parliament, they are quiet about this issue yama pensioners. Ama councillors, they are quiet about this issue. So sibe sesizibuza ukuthi umuntu uyakhula uyaguga at the end of the day. Is this the life they are supposed to face when people get old? Igovernment siyacela ukuthi please ayikibe concerned nge-welfare for the elderly people, ama pensioners. Bebone ukuthi labo bayaphiwa imali abazakwanisa ukuthi beziphilise, ngoba bayabhadala i-rent, bayabhadala amanzi, bayabhadala ugesi, kumele bedle, kumele bembathe, kumele begqoke. Besides, balabazukulu, balabantwana. So this is a life full of shame and disgrace.
Enjani basakazi bethu abahle sibathandayo. Yeah, kulima lo ngwenya lapha eGoli la, ngila eSandton la ngisebenza khona, ngisebenza nje manje. Ngokholo la ngethemba, ngilethemba ukuthi lana liphilile. Isimo sasekhale siyana sithanda ukubanzima. Ngicabanga ukuthi umnanga kwakade ngena lapha wayethe yena unomehluko lomgane. Kodwa ke kuyacaca namhlanje ukuthi izano yisystem eyodwa. Ngoba khona lokuyana ukushaya kwabantu ukuthi ungakhuluma ngento engathandwa yibo, sokufanele uhlukunyezwe. Sokuqala phansi bekungathi nje kuthulekile, kodwa kuyacaca ukuthi kuyakhona khona pha.
Laba ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela lisithumezele yenu phela imilayezelo kunombolo ethi 012024650318 lapha-ke iWhatsApp. Siya sikhangele ngamafitshane ezenzakala kwamanye amazwe. Umthethondaba wakwelesi South Sudan usugwebe umnumzana Peter Bayer Ajak ukuba ahlale ejele okweminyaka emibili, kulandela impiko yokuthi wakhuthaza ukuthi abantu bavukele uhulumende yena esejele. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden webandla lamademocrats sebeqalisile ukuphoselana aqatha ngesikhathi belungiselela ukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abajiyeneyo, namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka kwele Zimbabwe osebenza eBhilitane owethekelela okwamanje kwele Melika. Uthi kunzima kakhulu ukusebenza kwamanye amazwe.
Yeah, ngize eWashington ngu-vacation babuthube, ngivakatshele abangani bami la.
So uhamba njani? Uhamba kuhle?
Hayo hamba kahle. Uhamba kahle kakhulu.
Aha. So sizokuthi ke uvela eBiltani. EBiltani wenzani khonale?
Yeah, eBiltani ngisebenza labantwana like phansi kwe social service, kwesinye isikhathi le youth justice.
Yeah, yabo senzani khona bo labantwana?
Senza ama inhlelo zokuvikela abantwana ukuthi bangaziboni besenza amacala kumbe bebotshwa.
Singathi ke kulabantwana beZimbabwe yini ojalo ukubabona khona pho inhlelo lezinjalo?
Yeah, bakhona kodwa ke hayi kakhulu. Abantwana engilokubona kakhulu abamnyama kakhulu ngabe Caribbean Island or maybe engathi ngama British abazalelwe khona le eBritain ibaba ngathi baba banenga kakhulu.
Ngaso sikhangele ke okwenzakala ekhaya, ukubona njani okwenzakala ekhaya khona?
Ekwenzakala ekhaya kubuhlungu babudube ngoba kwesinye isikhathi umuntu angacabanga ukuthi ngoba thina sisemazweni hayi asikungeni lokhu njalo kakusi-affect. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba selezihlobo zethu nxa zilambile lathi kusho ukuthi ngapha kuyadonsa nasesikhwameni, nxa zikhala lathi futhi sikhala labo. Kubuhlungu kakhulu babudube, angazi ukuthi kungenziwani ukuthi siphume kuleyani situation.
Siyabona njalo ukuthi nxa usebenza emazweni lapha kuyasetshenzwa babambambo. Akutshela abantu ukuthi kusetshenzwa kangakanani?
Kuyasetshenzwa babudube kakudlalwa. Uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ukuze la ube lokuyimali okweneleyo or ukwazi ukuthi ubhadale izinto ozifunayo or uphile impilo oyifunayo nje njengoba la maybe ngitravelile kanje ukwazi la wenza into ozithandayo. Abanye senza imisebenzi emibili, abanye benza imisebenzi emithathu. Kukhona labanye abahola kahle imali othola ukuthi vele uyabe sebenza umsebenzi oyi-1 kodwa ke kona kuyasetshenzwa. Kwenye isikhathi uyamangala uthola ukuthi umuntu ungudokotela or uyi-professional leyana ukuthi sithi hayi ngabantu abale mali kodwa uthola ukuthi ngama-weekend wenza eminye imisebenzi ngaphandle kwale wenza. Kwenye isikhathi uthola ukuthi uqhatshwe yi-agency njengemisebenzi leyo okukhangela abantu othola ukuthi maybe angazi singathi bale disability, ama-learning disability, siyayenza yonke imisebenzi leyo ukuze sigcwalise isikhwama zethu out of work or after work or in our spare time.
Singathi wena ngokubona kwakho kuyilonga kutshela abantu beZimbabwe ngesimo abakiso sona lani ke ehlala ngapha emazweni?
Into engingayitsho kubo ukuthi ngiyakwazi ukuthi abantu bakithi bayakholwa kakhulu, kabaqhubeke ngokukholwa lokuthandaza. Omunye umuntu angathi sokwehlula into zokuthandaza longa, kodwa ke mina ngithi kubo keep on, hold on, kuzadlula ngoba ongaphili uyahlula. Ngesintu uyazi babudube kithi bathi ongaphili uyahlula, ongayizwa isikhala kakhulu ingungu kusho ukuthi sizadabuka. Kuzafika emaphethelweni njengoba sibone lokwenza ngo-2017 konke sasingacabanga ukuthi ukhulu bangamkhipha waphuma. Kusho ukuthi kuyakhanya ukuthi ayikho into emhlabeni engenzekiyo, konke kuyenzeka kodwa ke uNkulunkulu lesikhathi sakhe sokuthi kwenzeke.
Singathi ke eBiltani babambambo uhlala ngapha ngkhona
yes,
njalo imihlanganiso yakho?
EBiltani ngise-Elith. Yes, Elith is about 190 miles north of London. Yeah, iduze laseManchester, leLiverpool, leSheffield. Ibhanti lelana kuthiwa yi-North West lona liyana nje.
Hayi, sibonge kakhulu embabo.
Hayi, ngibonge kakhulu ukuthi lingihoste babudubele ukuthi limphathe kahle kakhulu ema-studios. Ngithanda ukuthi ngi-encourage abantu bakithi ukuthi ungazibona lapha eWashington ungafikanga e-Studio 7. Hayi, uyabe ungafikanga eWashington. Ngibonge kakhulu baba.
Hey, thank you so much. Siyabonga kakhulu baba mbabo.
Hayi, kulungile baba.
Lo ke ngumnumzana Nhlanhla Mbambo odabuka eZimbabwe. Sixoxela ekhona phake eWashington DC kwelemelika. Njengokulithembisa kwethu izolo, namhlanje sinethulela ihlandla lesithathu somculo kaBlessings Ngomo oqembule insingizi. Kule qembu lakhe njalo elibizwa ngokuthi yiBlack Messengers Afro Band. Ake sizwe ukuthi uthini unqo ngomculo wakhe.
Lapha kule nkuma ukuthi angazi ube nemali enganani uhambe nge-helicopter uhambe nge-jet wenzeli, but ithwento zosandela wedwa. Angazi ube lani uthando wahekoe mani kanibhalaba, angazi ube emilweni wevileni eya uthando sowabona thena. njalo futhi iphinde ingene kuphethandweni ithi labulo olothando khona indlela ikhona
uluthenge uthando ehalufuni imali uthando ngeke uluthenge uthando ehalufuni imali uthando
kada kokuthi lokho ngingoma nje efundisa ukuthi vele into yonke oyenza uyenza ngothando njalo ungaziye ngoba ukuthi ngokule mali lento yonke no imali ayithengi ngothando. Yes, labana uyangathi nika uthando, give me love. Yes, ingoma ekhuluma ngothando, ithi ngithanda wena wedwa, anze kube njani ngowe wedwa, uyisomethe ngezindlela ukuthi ngomunye ulubambo lwami. Yes, cela unike uthando. Iyazitholo nje le ikhuluma kakhulu ngesingisi, I'm sure bazawuzonda very much about love. The love song. Ngiyakhela lakho abantu abathanda nayo kakhulu ngathi indoda ethanda umfazi wayo kakhulu uthi nike uthando nike uthando. Yes, so like ngathi ngisaphula bomba xa ngoba le ngajala uBlack Moses uBoss ngibonye amasophothers macha ama keyboards lapha angicothe ngijala ama keyboards ngoba ingoma engithanda kakhulu ngathi engayibhala isithandani ngoba isithandani xa sihlangene siyakha umuzi ube muhle into elothando iyaphumelela. Yes.
Chophele ukuthi liuzwa njani umculo lo uphuma kuhle kumbe yawuthakazelela kumbe ngabe uhamba njani unqophele ufuna ukuba wazi ukuthi yena limthanda kanganani njalo salethulula phela ihlandla elesine kusasa lo mculo wakhe. Siyabona lapha ke kulesikhumbuzo umlalazi uthi mbukele baba Dube ngoba umlalazi singazuthi uvuka njani lapha khona khona ngapho uzobuya ke ukumbuzima labe uthi ye kunjani Dube nyaphila kakhulu basekhulu uyabhala lapho uthi munjani ye kunjalo ke kuzobuya ke uShira Sibanda uyabhala lapho uthi abantu abayekele ukuthenga if befuna i-US dollar wonke umuntu angathengi lathi ama-diaspora singathumela imali. Kuzobuya ke uDingani uyamphendula lapho uthi hayi phela Shira kwenzakala njalo abazali beduba ngahlupheka kona ngaleke ekhaya sishayani futhi umculo ye kunjalo. Lomnandi kakhulu silo kwanqo blessings nqo enkomo njengokuthi kwami salibhakulela futhi kusasa okufanayo singahlukahlukani ngokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi bazavalelisa umoyi unkosikazi Bimbayitswankira iJava eHarare namhlanje. Amapholisa ensita abikwa ukuthi adinga ngamehlo abomvu ingwalo zezaphu ezatshiywa ngumoyi uDumiso Dabengwa ezandleni zomqondisi weDumiso Dabengwa Foundation. Abalimi abaningi bakhala ngentengo yokudla kwenkomo. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalelisayo ngukips 2.